isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7. Namhlanje ngolwesithathu ngonkwenkwezi 2023 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu ukuthi bavotele amalunga ebandla lakhe leZANU-PF ikakhulu kumakhansili ukuze kukhitshwe awebandla eliphikisayo LCCC.
Ungakuhluza kahle ukuthawulwa ngobaba uThamisa ulwela idemokrasi kumbe sesingathi ngumbusa kahle elizweni laseZimbabwe.
Ibandla eliphikisayo LCCC selethule iziloyiso ezingamachumi amabili elithi zizafiswa nguhulumende walo phakathi kwensuku ezilikhulu zakuqala nxa lithela votelwa kukhetho oluzayo langena embusweni. Abenkampani kahulumende eziwa izolo bazise ngokwengezwa kwentengo yamafutha ezimota ngedola leMelika, kodwa yehlisa ngentengo ebhadalelwa ngemali yelizwe ama-RTGS. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuthi avotele amalunga ebandla lakhe leZANU-PF ikakhulu kumakhansili ukuze kukhitshwe awebandla eliphikisayo LCCC, esithi ngoba ehlala ethembisa ize iminyaka yonke yokhetho kungelanhlelo zentuthuko ezilenzayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekule nkulungwane zabasekeli beZANU-PF abakade behlabela begida bethakazelela ibandla labo egcikeni leRobert Mugabe Square eHarare. Ekhuluma kulumbuthano, umongameli Mnangagwa uthe lonyaka ibandla lakhe leZANU-PF lizanqoba okungathandabuzwayo emadolobheni okonke lasemaphandleni.
Kasi bakhipheni e-townhouse, kabaphume kuma-constituencies wonke. Ngitshele umgcini sihlalo weHarare ukuthi sifuna ukunqoba endaweni zonke eHarare.
Umnangagwa uthe ibandla le-CCC kalilambali yelizwe esithi iZANU-PF yilo lodwa ibandla likaZulu weZimbabwe. Okungamazi aphikiswa ngomunye wabasekeli besikhulumeli se-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafa.
Kasazwisisi izinto ze-technology. Okunye kuyamphica, lokhu siyamxolela ngoba kasazi ukuthi ufunani, sephongu tatazila lapha lalapha. Yikho ke hayi umuntu omdala singamthini thina, asihozani labantu abadala, abantu yibo abazahlangana laye ku-ballot box mhlaka 23 August 2023.
Ekhuluma kulumbuthano ozamela iZANU-PF eCountry Park, umnumzana Mthuli Ncube uthi uthabile ngokwenzakale kulomhlangano esithi uthole intshukuntshu yokusebenzela ibandla lakhe.
Ngwakho inkosi yayakha lama balls sisebenzela ngo 32 abantu bamanzi ahlanzekileyo lama gate njalo sisebenzisa ama transformer la digitalization ama wifi ethu asemaningi sibili.
Kulomhlangano ibandla leZANU-PF lamukele ababe kumabandla aphikisayo abagoqela owaye kubandla le-CCC umnumzana Paddington Japa-Japa, ababe kubandla le-Pollard begokhelwa ngumnumzana Divine Hobe, omunye obeye kulumhlangano uthe uzavotela ibandla leZANU-PF.
Ikakhulu ngathi indaba leyisukele uthinini asingenanga ekhethweni ngenxa yesizathu semali eyayiqanjiwe, kodwa sithe sesibona ukuthi singangenanga kunjalo singenza njani ukuthi sidinge umuntu esingamsekela kulelo khetho lukhona sase sinanzelela ukuthi njengoba umongameli bezivele sisebenza laye
lokho kusekele ngomunye osekela ibandla leZANU-PF unkosikazi Othilia Maphosa
ngikukhuthaza abanye abantu ukuthi babuye sibambane siyakhilizwe lethu ilizwe lethu liyakhwa ngamakhiwa amakhiwa sakhiphi ukuthi thina senze sikufunayo ngabantu bayakhumbula ukuthi kufirst sasingavunyelwa kodwa the sesivunyelwe ekuma suburb sasingavunyelwa kodwa the sesivunyelwe so kumothi sithi phambili eZANU-PF sithiye kunyama branches okungelancedi thina salilweni ilizwe leli because sisizwa ubuhlungu
umhlangano wanamhlanje ube ungowakuqala edolobheni leHarare owezanu-PF ukukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho lokudinga amakhansila amalunga edale lephalamende kanye nomongameli welizwe umongameli Mnangagwa uqhubeke sithi uhulumende wakhe useyenze okuningi okugoqela ukulungisa imigwaqo ukulungisa igceke lendizamtshina le-Robert Gabe Mugabe International Airport lokunye uthe uzulu weZimbabwe kaselakho ukufa ngendlala esithi uhlelo lwefumvuza intwasa luzaqhubeka phambili nxa enganqoba esithi luzasiwa emadolobheni njalo uhulumende wakhe uzaqhubeka edinga abangane baphandle kwelizwe esithi amazwe angentshonalanga kumele akhiphe izijeziso zomnotho kunjalo nje umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Nelson Chamisa ubesenkayi laye ekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kwebandla lakhe kukhetho lukamhlaka 23 linyanga kancwabakazi ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
ibandla eliphikisayo ele-CCC selethule iziloyiso ezingamachumi amabili elithi zizafezwa nguhulumendo walo phakathi kwensuku ezilikhulu zakuqala nxa lithela votelwa kukhetho oluzayo langena embusweni Isiloyiso lezi zigoqela ukukhulula bonke ababotshwe ngezizathu zombusazwe abafana lomnumzana Job Sikhala ukumisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe ngenxa yokulahlekelwa kwalo lihlonzi ukwesula imithetho emibi ecindezela uzulu kanye lokwesula uhlelo lecala kunhlelo zabantwana besikolo lokho kumunyethwele ugwalo lomhlahlandlela wemanifesto wethulwe ngumkhokheli weCCC umnumzana Nelson Chamisa kobulawayo izolo ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo yestudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe njalo efundisa ecollegeni leWits University kwele South Africa uDr Jethro Mpofu
ungakuhluza kahle ukuthawulwa ngoyubaba uThamisa ulwela idemocracy kumbe sesingathi ngumbusa kahle elizweni laseZimbabwe kanti ke okukhona kuleliyana ilizwe asikho kuswelakala kwedemokrasi kuphela ikuswelakala kwayo inkululeko abantu abathi liberation ngakho nxa iliberation ingazange ibe khona okutsho ukuthi nxa kungacethulwanga umbuso le system ebusayo kuzoba nzima ukuthi izithembiso zedemokrasi lezi azenzayo zifezeke okufunakalayo ukuqethula umbuso waleli bandla elibusayo le system okusho indlela ababusa ngayo yiyo impi yakuqala okumele iliwe kuleli yalo ungaqethulwa lowo mbuso le system yawo khona ke lezi zithembiso zedemocracy zingasezeka nxa ungaqethulwanga angaze athathe umnumzana uChamisa i system ekhona izokwala ama structures amandla akhona aye power akhona azokwala ukuthi sifezeke izifiso lezi la izithembiso lezi ubaba uChamisa azibeka phezu kwetafula kumbono wami lo
asithi usenqobile uChamisa wangena mpela embusweni kuyiqothula njani isystem okhuluma ngayo ukuze kube lenkululeko njalo afeze konke lokho akhuluma ngakho
kulomsebenzi omkhulu baba ukuthi ke kuhlanyelwe kahle iconstitutionalism elizweni leZimbabwe ngoba iconstitution ikhona kuyamele kubuyelwe kuconstitution ngeconstitutionalism ukuthi ilizwe libuswe ngokulandela iconstitution kube khona ke ukukhulula amacourts ijudiciary kube khona ukukhulula iparliament ilegislature kube khona lokukhulula icivil service ukuthi ingabi khona emaphathini kube khona lokukhulula isecurity sector ukuthi amabutho amapolisa abesuphi labo bonke nje abakusecurity sector bangasebenzeli ibandla elibusayo basebenzele ilizwe kuzoba yikho ke lokhu kukhulula sona istate sokungalandela ke ukuthi democracy ibe khona ezweni ngokubona kwami ngaphandle kwalokho siyabe singakaqali
Ukhulume ngendaba yesisekelo sombuso ukuthi kumele silandelwe. Ubaba uChamisa ukhuluma ngokuthi uzaloba isisekelo sombuso esitsha. Into edingakalayo yini le?
Isisekelo sombuso sikhona. Okungekhoyo lisiko le esathi iculture yokulandela isisekelo sombuso ezweni. Kuzofunakala ipolitical cultural change ezoletha iconstitutionalism ukuthi uhulumende labantu bahloniphe iconstitution. Ngoba iconstitution ikhona okungekhoyo iconstitutionalism, isiko lokulandela iziphawulo zesisekelo sombuso. Umsebenzi omkhulu okumele wenziwe lokho. Lokuthi ke ojudge lama magistrate bangabi ngebe bandlela ibusayo, amapolisa lamasosha labecupi bangabi ngebe bandlela ibusayo.
Lowo ngoDr. Jethro Mpofu, ingcwethi kwezombusazo njalo efundisa ekolitshini leWits University kwele South Africa. Ibandla leZANU-PF lona lithi alisoze lethule imanifesto yezithembiso zayo ngoba lithi imisebenzi yenziwe nguhulumende walo eminyakeni emihlanu edluleyo iyazikhulumela. Umnumzana Sefia Kasukuwere sekweze amaphepha e-constitutional awe court ecela ukuthi umthethandaba lo unqume ukuthi okwaliswa kwakhe ukuncintisa kukhetho lukamongameli lidale le-high court akukho emthethweni ngoba yona i-constitutional court ayikatsho ukuthi ngempela iyavumelana lesinqumo se-high court. Amagqwetha kamnumzana Kasukuwere athethele linyathelo izolo ngemva kokuba i-constitutional court yale ukwamukela isicelo sakhe sokuthi ihluze udaba lona lolo olokwaliswa kwakhe ukuncintisa kuleviki. UKasukuwere uphikise njalo ukuguqulwa komthetho we-electoral act ikakhulu umugqa uphathelane lama-postal ballots. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele igqwetha likamnumzana Kasukuwere. Unkosazana Jacqueline Sande yena oqale ngokuchasisa okuningi ngokuphikisa kwabo udaba lwama-postal ballots.
Thina sithi is-SI 140A of 2023 eyaphuma lapha ngempela viki ngensonto sithi yona ayilandeli i-constitution yeZimbabwe. Thina sithi khona umthetho lo awumelanga usetshenziswe kuma-election la azayo mhlaka 23 August ngoba thina sithi umthetho uthi wona awunamthetho ozatshintsha i-electoral act ozasebenza nxa i-election isiqanjiwe ukuthi izakwenzakala nini. So thina sibona ukuthi lapha sebezama ukutshintsha umthetho ngemva kwe-proclamation ye-election okusho ukuthi lokhu akukho emthethweni yinkho okusabisedaleni namhla ukuthi idale likhuluma ukuthi lokho okwenzakalayo i-SI le kumele isebenze yini kumbe hhayi kukhetho oluzayo kwenzakala mhla ka-23 August 2023.
Ithini leyo statutory instrument ungachasela abalaleli?
I-statutory instrument le ikhuluma ngama-postal votes ngoba ama-postal votes kwakumele ngabe sehanjisiwe ebantwini ngabe sehanjiswe lapha abafuna ukuvota nge-postal vote ngasebelela ama-postal votes abo kudala kodwa ngenxa yokuthi kule ndaba lezi ezilokhu zihamba phambi kwama-courts constitutional court, supreme court line ezenzakalayo i-ZEC ithi yona yena ayisanelisanga ukuthi ihambise ama-postal votes isifuna yena ukuthi intshe umthetho ukuthi ihambise ama-postal votes la 3 days before ama-election. So thina sithi lokho akukho emthethweni ngoba umthetho we-electoral act ungatshintshwa awusebenzi nxa i-election date isiqanjiwe njengokwenzele lapha.
Isibona kulolunye udaba lapha angazi kumbe ludaba lunye kumbe lwehlukene lapho esibona ukuthi licela i-constitutional court ukuthi i-confirme ukuthi isinqumo se-high court esokwalisa ubaba uKasukuwere ukuthi ancintise ngasikho emthethweni. Ungasichasisela ngalolo daba kahle?
Constitutional court abathongi ukuthi bona i-supreme court umbono wayo uqothi hayi kodwa bathe indlela eze ngayo ubaba uKasukuwere edaleni le-constitutional court ayisiyo ngoba kuthiwa khona hayi yena ubefuna ngani uya aphila uthi yena isinqumo se-supreme court ayisiso nxa efuna uku-aphila akabuye e-aphila hatsho ukuthi abuye sithi ucela i-direct access yinkho abayela khona ukuze udaba lolo akusho ukuthi yena kamelanga abe phambi kwe-constitutional court la kunjalo lakunjalo nje siyabuyela futhi econditional court sizafaka amapepa we appeal sicela yona Supreme Court ukuthi sivumeze ukuthi siappeal sihambe phezulu kuconstitutional court ukuthi udaba lo lizwakale.
Lokho liphezulu kodaba lokuthi ubaba kaSukwere avunyelwe ukuncintisa.
Lokho siphezulu kodaba lo sizabuyela ku Supreme Court siyecela imvumo ngoba ke nxa usuka appeal from a Supreme Court usiya e constitutional court uyacela imvume ye Supreme Court futhi ngiyacela ukuthi ningivumeze ukuthi ngihambe phezulu kwezo udaba lami luye phambili. So ngokunjalo siyahamba thina e Supreme Court sizafaka ke isicelo sethu sokuthi basivumele sifake i appeal yethu e constitutional court nxa sesifakile ke sesibona ukuthi isabe sokho sisiyaphambili ngodaba lethu ukuthi hayi uba uPresident kaSukwere ubengamelanga ayaliswe ukuthi abe khona emncintisaneni nokukhetha umongameli welizwe.
Unkosazana Jacqueline Sande ligqwetha likamnumzana Xavier kaSukwere ubexoxa lo ntungameli inkomo yestudio 7. Abenkampani kahulumende eZimbabwe Energy Regulatory Authority iZeva izolo bazise ngokwengezwa kwentengo yamafutha ezimota ngedola leMelika kodwa yehlisa ngentengo ebhadalelwa ngemali yelizwe ama-RTGS. Embikweni oyethulwe izolo ngabeZeva bathi kusukisela manje ilitha eyodwa amafutha awe-diesel intengo isiqonge isuka ku-$58 siya ku-$65. Yemali yeMelika kuthi intengo yamafutha ephethulo kulitha ngayinye iqonge kusukela ku-$57 isiya ku-$61 kodwa amafutha awe-diesel intengo ehluke kuthi ephethulo yehle yasuka kumadola eZimbabwe angu-9.1 kusiya ku-7.3 kulitha. Singakayi kusigaba esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden weMelika usesayine umthetho owenza indawo eGreater Grand Canyon esigabeni seArizona ibe kuluhlu lwendawo eziqakathekileyo embalini yelizwe. Umongameli Biden uqoqa ukuya kwethekelela lomhlubulo welizwe oweSouthwest ekhankasela uhlelo lwakhe lokulondoloza ezemvelo, imizamo yokumelana lokungcoliswa komoya ophefunyulwa ngabantu kanye lokukhangela indingeko zabalwela ilizwe ama-veterans. Kunomuntu ongaqanjwa igama wasesigabeni seFlorida khonapha eMelika osethole umvuzo wamadola edlula ibhiliyoni lengxenye i-1.58 billion kuhlelo olwe-Mega Millions Lottery Jackpot olule nombolo eziqanjwe izolo ntambama. Lo ngumvuzo we-lottery wesithathu ole mali enkulu embalini yeMelika. ELeBotswana lithi liphakathi kwemizamo yokuqhatsha abasebenza ukupha izigulane imithi endaweni zokwelatshwa ama-pharmacists okuzagoqela ukudinga emazweni angomakhelwana afana leZimbabwe ngoba sebesilela kakhulu elizweni lelo. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweLeBotswana.
Gogo base Zimbabwe abangafoni. So labo gogo laba benza umsebenzi wezandla bese bethunga amabhedi bathengisela wona bathole imali zokuthi bakwazi ukuthi supporta nabantwana babo nabazini.
Ye singathi ke baningi kanganani ogogo laba?
Sebebaningi manje sebe 150, 160 kuya ngalelo langa baba yi-160, 170 ababenza everyday ejardini bezokudla benza nomsebenzi wezandla.
Ye emsebenzini wezandla lapha benzani akutshele sibili abantu ukuthi bathungani njalo kuthengiselwa ngaphi?
bathunga amabag enziwa ngamasitha, bathunga benze ama wonder bag. I wonder bag ibhodo lokupheka ukunganagesi, bayalenza leli bhodo badobhe lokho sithi masiqeda kuthenga i-TV noma i-fridge okumhlophe, bakugrethe bakwenza impuphu. Mase bekwenza impuphu bakufake phakathi kwaleli bhodo, kuzokwenza ukuthi upheke isitampu sakho half done, ufake lapho uye emsebenzini. Ma ubuya sivuthiwe siyashisa, ubonge ugesi awusawuthengi nabo, wonke nesikhathi sokuthi ma uvele emsebenzini ufike uhlale phansi upheke. Ekuseni njengoba umbane uvayigcini vayigcini, silala sifudumeza amanzi siwafake lapho phakathi. Ekuseni avuka eshiswa kokuthi abantwana bayageza bapheke netiye bahambe emsebenzini. Yizo izinto abazenzayo, benze ney'tulo ama-coffee chairs bazenze ngaleyo mhlama le abayenzayo abayigredayo, benze iy'tulo nematafuli benze basebethengisa bekwazi ukuthi basikasitene ugogo.
Singathi kuthengwa ngomalini khonokho okhuluma ngakho mama?
I-wonder bag isukela ku-500 until enkulu engena ibhodi elikhulu i-1500. Njengoba singikhuluma nje sila emcimbini, izolo ngithethe isampu ngasipheka half time ngasifaka phakathi, manje sesivuthiwe sisatshisa namanje, engisifaka izolo ngo-2 o'clock phakathi ngo-2 o'clock ebusuku ku-wonder bag singakavuthwa kahle, but manje sivuthiwe siyashisa imnandi.
Nxa abantu befisa ukuthi besekele uhlelo lwakho bencedise ogogo laba, kumele benzeni?
Besifuna ukuvula iwebsite, but bayasithola ku-Facebook, bayasithola sikhona ku-Facebook, kubhale Meals on Wheels, ikhaya leThemba, izaza zothando, Meals on Wheels. Ku-phone number yona le u-602-576-9492. Nakule eyinye abangithathele yona sengenzile i-SIMSWAP u-060-954-4393.
Iphinde njalo mama.
062-576-9492
no 060-954-4393. Ye, phosa amazwi akho okugcina khonapho mama.
Singabantwana baseZimbabwe sibakomthwakazi sidla eSouth Africa, ngithola ukuhlupheka okukhulu kwabantwana basekhaya. Besengizwa ubuhlungu ukuthi bayahlupheka, abanye bahlala lapha ekhaya kwami abanandawo zokuhlala. Namanje kunabantwana esibathethe berejiwe sabafundisa, omunye namusa esikolweni, namanje omunye wenza i-mathematic engineering, the last year yakhe e-university. Ngimthethe ehlukumezekile lo mntwana, kodwa e-intelligent ehlala esitradeni ehlukunyezwe ngabomalume. Into esikhala ngayo kakhulu sicela ukwakhelwa ikhishi elithitha i-standard se-health department newolo ukuthi ogogo njengoba kubanda kunetha babe indawo abahlala kuyo elungile ekahle e-presentable, ngoba indawo abasebenzela kuyo ayingabi ku-standard se-health isala e-South Africa.
Lo-ke ngonkosazana Sikhanyiso Nxumalo, isizalwane seZimbabwe esidabuka eNkayi esihlala kwele South Africa, obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa kwisigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. UmaNxumalo yena odabuka eZimbabwe unika abantu abaningi abahluphekayo ukudla, njalo usebenza la bogogo ekwelukeni izitsha zokukhudumeza ukudla. Nantu-ke udaba ebesithe sizalwethulela lona olweBotswana. Lona lelo lizwe elithi liphakathi kwemizamo yokuqhatsha abasebenza ukupha izigulane imithi endaweni zokwelatshwa ama-pharmacists, okuzagoqela ukudinga emazweni angomakhelwane afana leZimbabwe ngoba besilela kakhulu elizweni labo. Intatheli izindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba.
Iyatshala leliza ngemva kokuba abongi sebesala umsebenzi onikeza isigulane imithi, besithi lokhu ngaphandle kokumele bakwenze. Ngokunjalo iBotswana ethi sizaqhatsha abokuza ukuthi kube yibo abazaphathisa ukupha isigulane imithi esibhedlela lemaklinika. Kodwa umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle kweleBotswana, uMnumzana Sithumo Litlalisitswe, uthi abakumsebenzi wema-pharmacist bayasilela kumandisa ngitsho lasemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa.
We only have few pharmacists and pharmacy technicians in the market. In the coming weeks, we'd have exhausted.
Walutshwane kakhulu pharmacist
njalo ungasikhatshana siyabe sesiqedile abawomkambo wethu kwele Botswana, kodwa silokho sikhatshana kakhulu lenani esilifunayo.
Uliladisitswe uqhubeke esithi kungabathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi baze bafike kunani abalidingayo, bangaze bezame uqhatsha phandle kwelizwe.
We need close to 1,000 pharmacists and pharmacy technicians to have all our facilities and to have all our teams.
Sidinga ama pharmacists angaba inkulungwane ngesimo esikhona sokusilela kwabantu laba okugoqela lemazweni esiseduze lawo. Kungasithatha iminyaka emihlanu ukuze senelise inombolo esizidingayo.
Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yabonge eBotswana Nurses Union, umnumzana Reditse Gileba Khosi, uthi uqondile ukuthi uhulumende ayidinga phandle kwelizwe njengoba kulokusilela kwama-pharmacist elizweni lakhe.
Agurumente atiritshwitso ya gore o recruita le pharmacist.
Siyalamukela inyathelo likahulumende, asila nkinga lokuthi ayedinga ama-pharmacist kwamanye amazwe njengoba esilela lokhu kuzayethula umthwalo ubongikazi akade beyenza lomsebenzi.
Owezimbabwe ohlala eHabron umzana Stand Ncube uthi ukuqhatshwa kwama-pharmacist asuka kwamanye amazwe kuzavulela abekhaya iminyango ngesikhathi imisebenzi ingatholakali.
Ye, umbiko wokuthi ama-pharmacist ashoda kule lizwe leBotswana uletha indaba ezimnandi kithi, ngoba kuzanika abantu bakithi ithuba labo lokuthi labo badingele imisebenzi bangene. Ngoba simzwile uminista laphana ekhuluma ukuthi bazadinga ama-pharmacist emazweni aseduzane. Kodwa ukuthi kunjalo nje sikhangela abantu bakithi labo abahlala khonapho akade bethola uncedo kuzibhedlela lezi ezikahulumende, okusho ukuthi kwakade sikuzabasinda ukuthi babe siyadinga imithi kuma-private pharmacies, ngokuthi kwakade akula ama-pharmacist adispense imithi.
Imzamo ye-Studio 7 yokhumba lenhlanganiso emela ama-pharmacist kwele Zimbabwe ayiphumelelanga. Iningi lezisebenzi zempilakahle kwele Zimbabwe selashiya ladinga amadlelo aluhlaza, ikakhulu emazweni afana le-United Kingdom, bebalekela isimo esibi sezomnotho esikhona ekhaya. Inombolo ezakhitshwa umnyaka ka-2020 ziveza ukuthi ele Zimbabwe lama-pharmacist angaphezu kwenkulungwane eyodwa, kodwa bengakaqali ukusebenza kwele Botswana. Abawumsebenzi wokupha izigulane imithi kumele babhalise lenhlanganiso ye-Botswana Health Professionals Council ukuze kuhluzwe abangabe bezama ukungena ngudlu. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7, ngisabron ngwele Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Ngalesi isikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lokudinga amakansila, amalunga edale lephalamende nomongameli welizwe. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuthi avotele amalunga ebandla lakhe leZANU-PF, ikakhulu kumakhansili ukuze kukhitshwe awebandla eliphikisayo ele-CCC. Ilona ibandla eliphikisayo selethule iziloyiso ezingamashumi amabili elithi zizafezwa nguhulumende walo phakathi kwensuku ezilikhulu zokuqala nxa lithe lavotelwa kukhetho oluzayo langena embusweni. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngesithi luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.